Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lokwengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, iningi liphetha lisehluleka ukuyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangelamingcele eye-Medicine Sans Frontières, MSF, umnumzana Emerson Gono, uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana lozulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alitshumi lantathu.
Uzulu ulokhu engaluzwisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo lenkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala bele mikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. Lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono, basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandlululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela koBulawayo.
Inkinga ikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe lendlela yokucabanga ethi yona umuntu ma egula mkhuhlane yengqondo uyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo, kumbe usendo lakhe kukhona umuntu okunywa wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenze ngokwesintu. Singabantu abamnyama asilakholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi imikhuhlane yengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani. So ikakhulu esintwini abantu bafuna ukuthi lanxa umuntu unomkhuhlane wengqondo usuka aye enyangeni ezitshela ukuthi nguye umuntu onganceda lowo muntu. Kakuzwisisa umuntu ukuthi impilo ingancedwa ngemithi yesilungu.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo, athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu uhlelo oluhle kakhulu, ngiyalwamukela ngezandla zombili, ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi sisebenze ngomphakathi. Ngoba into enzakalayo ukuthi abantu bathole uncedo sebekuzinga eliphezulu, sebegula kakhulu, begcina besemvutsheni, kwenza ukuthi usebenzise imali eningi kakhulu abantu bangakibo, njalo kwenze abantu bakhona bekhathazeke kakhulu. Kodwa nxa kuyikuthi ibanjwe isaqalisa inkinga yakhona, kuba lula ukuthi umuntu wakhona abuyele emsebenzini kumbe kulokhu kade kwenza esethole uncedo ngokuphangisa. Seseludubo kakhulu sibili, ngoba umuntu wakhona imuli yakhona layo iyabe isibona ngani sikhangelelwa phansi nxa kuyikuthi kulomuntu ogula umkhuhlane wengqondo. Ngoba labo ukuthi bakuveze ebantwini bangani bayolokukufihla, njalo nxa bekufihla kusuka kwenzeka abantu bacabangele kakhulu ukuthi kukhona okukhona emndenini wakhona lo.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatroni esibhedlela seNgutsheni Hospital koBulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapho bavela khona, abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imkhuhlane yonke, babona ngani into eyangisayo. Abanye benze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa, athone ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwane babengakwazi ukuthi lapha endlini kulomuntu ogulomkhuhlane wengqondo. Izinto ezinjalo. And kulabanye abantwana abagogekileyo, kumbe abantu abazelwe vele begogekile, labo babe lomkhuhlane wengqondo. Ukuthi sabe siningi labana esithi bale mental retardation, labo bona bayafakwa lasezikhaleni, umuntu avalelwe, nikele ukudla esikhaleni khona lapho, ngoba abangekhaya babengafuni ukuthi ayaziwe ngabanye ukuthi ulomkhuhlane wengqondo kumbe kulomuntu ogulomkhuhlane wengqondo lapha ekhaya.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Umuntu ole-BP kumbe oletshukela uyakhuluma nje public ukuthi usayathatha amaphilisi ame-BP, usayathatha amaphilisi ame-shukela, but umkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo ephithekileyo, akeka kuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problems baxoxisane phansi endlini, bazulu level bancedisane, balungise izindaba ezisuphayo kwenzela ukuthi kungabi lama-stressors angagcine sehambi somuntu esibhedlela. Njalo singafundisa ama-community health care workers. Kuyancedisa ukuthi nxa lapha ngekhaya behlileni bangabiza ama-community health workers akhona on the ground. Kwesinye isikhathi ma ukhuluma lo muntu ongani ngowemzini ongasiwa ngekhaya uyalalele kangcono ngoba thina bangekhaya futhi kungaba lokuxokozela thize singalalela singazwa.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo, unkosikazi Shelly Dorcas Sithole, laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo yomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu, but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane. Umuntu angabulawa yi-BP, umuntu angabulawa yi-diabetes, kubo abantu is normal, bayafuna ukumncedisa. But umuntu angabulawa umkhuhlane wengqondo sebebaleka, sebemfihla umuntu, ngabasamhambisa esibhedlela. Khonokho kubi, umuntu kumele abonwe ukuthi nxa esegula ngomkhuhlane wengqondo aphangise alethwe ngaphi esibhedlela, ukwenzela ukuthi sikwanise ukumelapha kusaqalisa, kwenzela ukuthi kuphele.
Unkosikazi Sithole uveza ukuba okungaziwa nguZulu ukuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive. Kanengi almost 90% uyadana. Ekudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani. Kaningi abanye baprogressa to what we call depression. So yibo ubudlelwano bakhona.
Kwasekelwa ngumnumzana Amos Shindi, umongi omkhulu esibhedlela seNkomahuru Psychiatric Hospital.
Yes, there is massive kubandlululwa kwabalemkhuhlane engqondo kusibanga esiphezulu. Kabalithole usizo olwaneleyo oluvelela kwizihlobo zabo. Bangaze bangene esibhedlela izihlobo kasizibone. UZulu laye akabasekeli laba bantu, okusho ukuba laba bantu bayabe sebengabalahliweyo.
Ngenxa yedubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe World Mental Health Day, yona ethi mental health in the workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane, 1 in 4 eZimbabwe, batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.